Izakhamizi zakoBulawayo zithi uhlelo lwe-BVR azilwazi kahle njalo aziluthembi ngoba luphethwe nguhulumende esebenzisa ikhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. I-BVR ijonge ukuphuma loluhlu lwamabizo abazaba lelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo oka-2018. Umshayeli wemichova ehamba phakathi kwedolobho isiya emalokitshini atshiyeneyo uSipho Masina uthi akakezwa lutho nge-BVR.
BVR akangiyazi and bengingakazizwa bengekezwa ngayo vele ngoba le ndawo konke lapho ezirejisterwa khona angikwazi. Mina ngagcina ukurejista ngo-2000 and bengakarejisti but ngilesifiso sokuvota kumbe okunye okukhozwayo ukuthi ngisho nasemsebenzini izinto ezinjengama-newspaper into engalasi isikhathi sokuzibala. Nxa kuyukuthi bathi sirejiste ngekhompyutha akusoze kube lesitsotsi yini ngoba ikhompyutha into eyekhwayo ukuthi bagcine sebarejistela abanye abantu abangekhoyo abanga-existive. Mina I think kuyabe ku-right ukuthi babuye ebantwini babuye bazobafundisa before baqalisa lokho bakwenzayo ngoba abanye vele ulwazi kasilalo lokuthi BVR iwini.
Iningi labasakhulayo selike lahlangana lodaba lwe-BVR ebulenjini laloba bengakabi lolwazi olujulileyo ngayo. Osakhulayo umnumzana Bekithemba Moyo uthe lokho engakabhalisi ukuvota ngenxa yokuthi indawo ebekubhaliswa kuyo ibikhatshana njalo uhlelo lo-BVR abaluthembi ngoba lusezandleni zikahulumende owaziwayo ngobutsotsi endabeni zokhetho.
Ya, i-BVR abesesiswile ngayo but bengarejisti ngoba kwathi indawo yakhona ibikhatshana and bengakwazi ukuthatha isikhathi esinganani so bengisesaba ukuphuza lokuyatshona khonale.
Omunye njalo osakhulayo othengisayo kosekusile unkosazana Gladys Dube uthi ufisa ukuthi afundiswe ukuthi i-BVR yona isebenza njani ukuze ethi nxa esiyabhalisa ahambe eselolwazi ngoba efisa ukuphatheka ekhethweni luka-2018.
Mina uhlelo lolo lokurejista bengingakaluzwa kodwa isifiso sokurejista sokuthi ngivote ngilaso sibili ukuthi lungakungabakwazisi ukuthi lurejista nini ngaphi. Ngingahamba sibili ngerejista ngoba ngo-2018 ngesifiso sibili lami sokuyafaka uxa ngivote njengabanye.
Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo e-Residents Association umnumzana Wilfred Mthombeni uthi yena useke wezwa nge-BVR kodwa akathembi ukuthi kuzakuba lenguquko ekwenziweni kokhe.
Yes, sesizwile ngokuthi kuzaqala ukumemetheka kokuregister ukubhalisa lapho ukuthi abantu bezovota. Uqala ngolwesibili. Mina nginjani ka-register? Kodwa ke ngilesifiso sokuthi ngihambe ngifinyelele ngi-register khonapho. Esikwaziyo nje ukuthi sokuguquka nge-BVR leyo sokutshintsha indlela ebesivele sibhalisa ngayo kuqala. Wawuphomba ukubhalisa nje kuphela kubengakuthathi iminwe bengakukhangele okuningi. Kodwa ikhathesi sizwa kuthiwa sebeza kuthatha imfanekiso sebeza kuthatha la ma-fingerprints.
Osakhulayo unkosazana Nonduduzo Zonyathi uthi yena akakaze abhalise ukuvota kodwa lonyaka ufisa ukuthola ithuba lokuyabhalisa laloba engelalwazi nge-BVR.
Mina angikaze ngi-register for ukuvota ngoba angilalwazi lwakhona lokuthi kuqalisa nini ukuvota khona lokho ukuregister for ukuvota angilalwazi lwakhona. Le-BVR leyi angiyazi and information yakhona le asilalwazi lakho abakasitsheli ngakho asika ubone ngakho ukuthi khona sesingathi hayi singasukumela phezulu sihambe siyeregister. Kodwa mina ukuvota hayi ngiyafuna ukuvota sibili next year ngo-2018 andisoke ngiyekele. Ngezwa ngakho ukuthi kuqala nini ngizasukumela phezulu ngihambe ngiyeregister so that ngikwaniseke uya vote.
Abazi ngezokusetshenziswa kwemitshina yangalezi nsuku e-technology abekhampani AHX sebephume lohlelo lukamakhalekhukhwini olwe-mobile app olutholakala ku-Google Play Store. I-app leyi ilama-BVR centers aselizweni lonke jikelele kodwa ilokhe ingakaziwa nguZulu. Obona ngamalungelo oluntu kwezokhetho wakoBulawayo umnumzana Mthokozisi Ndebele uthi imizamo efana lale iyancomeka kodwa bekufanele kwenziwe kulesikhathi ukuze uZulu wonke athole ulwazi njalo kusenziwa nguhulumende.
Mina ngibona ngani uku-introduce kwe-mobile application kuzasincedisa kakhulu ukuze sifinyelele osowethu kakhulu abantu abatsha abayibo abakhanya bethakazelela ulwazi olutsha esingathi ngama-information technologies. Sizabona sithole information mayelana ngama-centers okurejista ukuvota.
Ikhomishini ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiveze indawo zokubhalisa ukuvota eze-BVR elizweni lonke jikelele. I-PVR iqale ukwenzeka ekuqaleni kukaMpandula, kodwa izekhi simemethekisa uhlelo lolu ukwenzela ukufinyelela abantu abaningi. Indawo lezi zizabe zivuliwe langempelaviki ukuze uZulu wonke athole ithuba lokubhalisa. Ibizo lomuntu osebhalisa lizaphuma endaweni eyodwa yokuvotela. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.